sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani isilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlazi ku 8 mpandula 2022 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye-ibheji likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni we-Midlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo ikakhulu abe-CCC banxuswa ukudla okwabelwa abaswelayo kulesi sigaba.
Kungani sebefuna ukuphinda igugu rawundi yesibili ngoba ngolwesihlanu esigabeni sakosimana kube lomhlangano lapho abebandla lezano abathembise abantu ukuthi bengabe belandela ibandla eliphikisayo bazabatshontsha ebusuku.
Inhlanganiso yamatitshala ithi sekusele amalanga ayisikhombisa ukuthi kufike ilanga alibheke ngeso lokhozi ngoba yilo uhulumende athi uzaqala ukubhadala izisebenzi zakhe ngedola leMelika.
Uhulumende seyenze izithembiso zabaziningi esibone ngani nxa engumfaba osethembisa izithembiso ezingaphumeleliyo akusamvumeli ukuthi aqambama.
Izakhamizi zamalokishi koBulawayo zithi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho kuzithwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzi esisodwa okufanele sisetshenziswe imideni emine sesisetshenziswa ngabantu abaningi kakhulu okwenza ukuvalwa kwamanzi kuzithiye zisengozini ephindwe kanene.
Bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya-exemptwa ku-water shedding ngokuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso ye-ibheji likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni we-Midlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo ikakhulu abe-CCC banxitshwa ukudla okwabelwa abaswelayo. Linhlanganiso ithi iziphathamandla ze-ZANU-PF zethusela njalo amabandla aphikisayo laba zisithi kumele bachiye ukusekela amabandla aphikisayo nxa bengafuni ukuthunjwa bacatshiswe. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomkhokheli webheji likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngempela sonto ngihambele esilobela ngisiyakhangela umumo ukuthi unjani ngezombusazwe lendlela abantu abaphethwe ngayo nge-distribution yomumbu. Engikutholileyo yokuthi sesibuyele esikhathini kungani sebefuna ukuphinda igugu rawundi yesibili ngoba ngolwesihlanu esigabeni sakosimana kube lomhlangano lapho abebandla lezano abathembise abantu ukuthi bengabe belandela ibandla eliphikisayo bazabatshontsha ebusuku, okuyisehlakalo esenzakalayo esitobela abantu batshontshwa lanamhlanje kabazakali. So mina ngiyabe sengibona inkulumo enjalo isivisela kugugu rawundi ukuthi o-Emerson bagcila abantu besithi balungisa uhlolele ugugu rawundi kodwa uma bethumela abantu babo ukuthi batshela ukuthi bazabatshontsha kuyasibonisa ukuthi hhayi babona ngani into abayenzayo inhle sebeyiphinda futhi.
Ukudla okhuluma ngakho lokhu kuvela ngani?
Ukudla engikhuluma ngakho ngibona ngazathi kumbeni kuvela ko-DA kodwa okwenzakeleyo ukuthi bekuholiswa ngamabandla abebandla eliphikisayo bancitshiwe.
Kulamanyathelo abawathetheyo yini bona laba abancitshiweyo?
Abantu akulamanyathelo abathathayo ngoba kugcwele ukwesaba. Abantu bayethuselwa ngolwesihlanu njengoba kube kubuye amadoda amathathu evela eKwekwe. Omunye wangkhona ngolo owayeyi-losing candidate yebandla lezanu-PF owadliwa kubhayi election kukhokhe central omunye kuthiwa ngujaha onguchalimani kwabatsha ku-DCC yabo. So abantu bayesaba bethukile abantu ukuthi bazaphinda betshontsho kwesibili ngoba kuthiwa uma bengathi anti kule hlelo lona lolo lwaqaliswa ngukhembu olokuthi i-traditional leadership kayenze abantu bejoyine izana. So yikho khonokho abantu bayethuselwa batshela ukuthi abajoyine ibandla ngoba kukhulu okuzenzakala.
Ubona bathini pho abantu bethukile bayangena kuzanu PF benzani njengoba usithi bayethuselwa?
Abantu bethukile kakhulu, abantu bethukile ngoba abahlangana lakho anti uma izana ikhuluma ngokubatshontsha akusiyo into engahlala ingabethusi ngoba into eyenzakalayo. So uma izani ingafika ikhulume ngokuthi bazacatsha abala sizathu sokungethuki ikakhulu ukhangela ukuthi kula bantu lanamhlanje khona le nkabazwe abangazakaliyo ukuthi bayanga. So ayisilo bandle litha abakukhulumayo senkulumo entsha, inkulumo abalembali yokuyikhuluma njalo balembali yokukwenza khonokho. So abantu bethukile sibili.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso yebhetshu likaZulu. UNtungameli Nkomo uphinde waxoxa lomnumzana Griphandaba umlisa ohlala kuward 20 esilobela lapho kubikwa kuncitshwe khona abantu ukudla. Undaba uyakulandula lokhu esithi udubo olukhona ikuthi ukudla lokhu akwaneli umuntu wonke okufunayo.
Zine akutholayo ukuthi abantu banikezwa bonke nje kwasala ukuthi njengokuthi isikhafu sasibuye sisilutshwane nasanda ukuthi iwadi yethu sinike 600 bags. So laphana wathi sathiwa 209
kona ababangatholanga lapho eliyakuthola khona bazathola yini kungakhathalekile ukuthi baphuma emzini kabani.
Thina sanda ukuthi abatholileyo then next time ngasebuya sesinika labantu abangatholanga.
Kulabo mhlawumbe abangazihlalela emakhaya besithi ukudla kwabiwa ngokuthi ungwaliphi bandla, kuyini ongathanda ukukutsho kubo?
Mina de ngingakutholi khonokho kanti yabokuthi mina engikwaziyo ukuthi iwadi yonke kumele ibuye laphana ibhenefithe njengokuthi yabi iwadi 20 yonke njengokuthi. Lesizwe ukuthi uhlalele ukuthi uyasutha kumbeni hayi njengokuthi hayi ufuna abalamba yena osutha be right awusozwazi abantu ababe babuya straight official ngibe khona lapho bakhalaze nxa kukhona siyabaedisa.
Lo ke ngumnumzana Agripandaba umlisa kaward 20 esilobela. Sehlulekile ukuxoxisana lenkokheli yezanu PF Midlands kanye lomphathintambo obona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo u-social welfare umnumzana Paul Mavima. Kodwa uhulumende uhleze ukulandula ukuthi uncitsha abamabandla aphikisayo ukudla. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi sekusele amalanga ayisikhombisa nje kuphela ukuthi kufike ilanga uhulumende athi yilo azaqala ukubhadala izisebenzi zakhe ngedola leMelika. Okwamanje izisebenzi zikahulumende zithola iholo elixutshanisiweyo ngedola leZimbabwe leMelika. Inhlanganiso ye-ATUS ithi leli langa lizakhomba mgceke kamhlophe ukuthi uhulumende usehlulekile ukufeza izifiso zamatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende. Sixoxe lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sanibonani balaleli baka Studio 7. Thina ke njenge-ATUS sithi uhulumende makangathembisi ukukhangela akhuphule iholo le-US dollar laba lezisebenzi kodwa kabuyele abisele iholo elalikhona phambilini kuka-2018 ngo-October lapha wayehola imali encane uhulumende wayehola 540 US dollars. Lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende asuse ubuyanga ezisebenzi lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende wathembisa ukuba yena nguhulumende olalelayo. lokhu sikukhangelele ngoba uhulumende seyenze izithembiso zabaziningi esibone ngani nxa engumfaba osethembisa izithembiso ezingaphumeleliyo akusamvumeli ukuthi aqambe amanga. Thina-ke njengabe-athuzi sigqugquzela ababalisi ukuba balungiselele ukutshaya umbululu batshaye ivokiloko kodwa siye sikhuthaza uhulumende simkhumbuze futhi ngokushesha ukuba izisebenzi kaziphili ngezithembiso.
Manje lina njengenhlanganiso nxa kuyikuthi uhulumende kayenzi lokhu alifuna ukuthi akwenze ukuthi aliphe yona le imali lizathatha nyathelo bani?
Thina njengenhlanganiso Chris sikubeka mgceke njalo sihleli sikuthi umhlaka 16 ngomnqamula juqu kithi uhulumende ngehluleka ukusinikeza imali esiyifunayo kutsho ukuthi uyabe sevumile ukuba imfundo seyivulele eZimbabwe ngoba kakula mbaliso ozaqhubeka efundisa. Khuluma sindi ababalisi ithemu leli bahambile emaklasini bahambile ezikolo hathi ngoba besiyafundisa besiyathiya besiyakhangela ukuba uhulumende uyagcwalisa yini izithembiso. Akula muntu ongaphila nge-28,000 iyizalayo khona umuntu kukhangelelwe ukuthi le muli yakasebenzi 150,000+ imhlola indlela izisebenzi eziphila ngayo. Sibone ngani sesifike ekugcineni Chris ukuthi sibe silalela amanga kube sitshelwa amanga yikubona sesikhiphe umbiko wokuthi sesithokoza sesilungiselela injabulo yokuthi mhlaka 16 uhulumende uyasinikeza imali vele siyesaba ukuthi size ukuthi uhulumende angeke asinikeze imali le ngoba kungawonakala kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitsha la eA2s ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eselubhani. Abahlali bema logitini abalisa iminyela lemabuthweni kobulawayo bathi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho kubathwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzi esisodwa kwakufanele sisetshenziswe imdeni emine sisisetshenziswa ngabantu abaningi kakhulu okubangela ukuthi kuqhamuke imikhuhlane. Lokhu kuvezwe inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights eqhube ukudingisisa ngalolu daba kulezo ndawo. Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulwisana lomkhuhlane wesihudo osanda kuqhamuka. Umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abahlali balezi ndawo bafuna ukuthi bengavalelwa amanzi njalo kube lengqoqo phakathi kukamanisipala ukuze abaphathise ngamabhawuza nxa amanzi evaliwe.
Besisebenzela elokitshini leminyela lelokitshini lemabuthweni esikutholileyo njengenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ukuthi izakhamizi zeminyela lemabuthweni zathi kusakhiwa indawo liyana yakhiwa ngendlela yokuthi izindlu ezingu-4 ziyashaya isambuzi esisodwa. Kodwa ngenxa yokuhamba kwesikhathi okokuqala ngokufa kwama-toilet akhona kwezinye indawo sekuyizindlu ezingu-6 zishaya i-toilet eyodwa. Okwesibili, izindlu lezi ezingu-4 kazilamizi kumbe ngithi izimuli ezingu-4. Uyathola ukuthi indlu eyodwa isihlala imuli ezintathu. Okucina kudala ukuthi izimuli ezingu-12 ezishaya i-toilet eyodwa. Lokhu kuba yinkinga kakhulu ngalesi sikhathi lapho amanzi eshoda ngoba izakhamizi sezicabana ngokusebenziswa kwe-toilet ikakhulu ngokushoda kwamanzi. Kulabanye abalobuchapha, kulabanye abangaziphathiyo abacina besebenzisa kubi la ma-toilet bawangcolisa. Bawachiye engahlanzekanga okudala ukuxabana kwezakhamizi kubangelwa yikho ukwanda kwezimuli ngoba lindawo phela yiyo echiphileyo izindlu zakhona lokuloja kuchiphile yikho abantu abaningi sebehlala kulezo ndawo.
Kuyini elifisa ukuthi ngabe kuyenziwa njengenhlanganiso? Kungabe kufanele ukuthi kwakhiwe kutsha yini?
Ekuqophusaneni kwethu nezakhamizi zeminyela lemabuthweni, kunezinto ezimbalwa abazikhalelayo ukuthi ngabe ziyenzakala. Khona ngokufisa kwabo bafisa ukuthi ngabe imundlu lendlu iba netoilet yayo, bathole ukuncediswa ukuze kube khona ama-toilet ngendlu ngendlu, kungabi khona lokho kokwabelana ukushare ama-toilet. Kodwa bayananzelela ukuthi leyo yinto engathatha isikhathi ukuthi ize isike ekwenzakaleni ukuthi ibe khona. Yikho ke sithe kwalesi sikhathi kusesasetshenzelwa lapho, bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya-exemptwa ku-water shedding ukuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza. Bathi bona nxa lokho kusehlula ukuthi kwenziwe, nani ngonophela kube khona izibholane ezinenge endaweni yabo, kumbe kube khona amabhawuza abuyahle zinsuku ngensuku ukuze lawo bathola amanzi kakhulu okusebenzisa bethela ezambuzini zabo.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beintanethi elezimlife.com lilo daba lokuthi abahlamuki bakwele Mozambique babulele abantu abayisithupha ngokubaquma amakhanda esigabeni seNampula. Iphephandaba leHerald lilo daba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla uzaphawula ngokusemthethweni umhlangano wabalwa impi yenkululeko eHarare. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani. Hayi, nami nje ngidlalele yona Studio 7 njengoba nje ugesi soluhambile ngapha. Ngithi nami ke ngiphose eMbuzwayo. Yebo ye, niyezwa abantu bayakhala ngoJob Sikhala. Sikhala laye ukuthi hayi uphoyizeniwe. Akaphoyizeni. Kanti uLookout kazange waphoyizenwa. Then abantu lapha engibonayo ngazathi bakhuluma ngezinto. Izanu bantu iyabulala. Bangupoizena uLookout Masuku bamfaka yelo ukuze nemaye drumming down angcolileyo lam engangangena kiwo, waba yindlela yokuthi into lena yamkhonde emikhanda waze wafa i-meningitis. So izanu injalo bantu bakithi, if you don't know izanu awazi. Ihlokanisayo sithi izanu nde-Europe. Okunye ke ngutshoyo ukuthi-ke abantu singakhala sonke, kodwa into nasi uMasisi ukhohlwe ukuthi ubehambe nge-state visit wafika wakhuluma ngezanu. So yiko ndihlala nje labantu ukuthi ake siyekeleni ukucriticize iSouth Africa. Ama-borders ethu wonke a-right yini? Nangoku uMasisi usefike uyakhuluma ngama-sanction, isekhohlwe ukuthi uhambe nge-state visit. I-state visit is a government against government, you don't talk about a party. So ke nansi-ke mbonga layo i-opposition i-BCP imcriticize usecretary general wakhona ukhulumile wathi hhayi kukhulunywe uMasisi ayisiko okuthunywe ngabantu bakuphi abaseButswana. So uMasisi useyibhantile ebrube lokuNangagwa. So comrades and friends, let's look white. Singakhangela indawo eyi-1, let's look white. Thank you.
Linjani kuStudio 7, linjani lonke izihlobo zami basakazi bakaStudio 7 kanye labalaleli bonke abakaStudio 7. Mina engikhulumayo nguPetros Sipanda, ngizalakala seCholocho, ngokuhlala lapha eJoburg. Asikube nto encane engihluphayo okakhulu kubafowethu abaka-MRP ngoya MRP yini. Eyi, kaningi indlela abakhuluma ngayo akaze ngizwe even one day lapha abakhuluma khona kuzwakala ukuthi nangumuntu sekhuluma ngendaba zomba ngaze or ngendaba yepolitiki okuzwakalayo. Ngaphandle kwamqondisi uma kade ngimlalele namhla echasisa ngendlela yokubotshwa kwabanye babasekeli bakhe, ayingizwile indoda ukuthi likhuluma kuzwakala ukuthi iyapi njalo ivelaphi njalo uthini. Kodwa ngalalela nje abasekeli esikhathini esiningi akula even one day esengengezwa. Ngiyayilandela, ngiyazilandela inyuzi zikaTuthu Studio 7, but akula even one day esengengezwa omunye wabasekeli ekhuluma into ezwakalayo ngaphandle kokuthukana, ngaphandle kokukhuluma nje uze ukuthi umuntu lo uzikhuluma ugcwele yikudlala ngesikhathi sokuthi abantu beZimbabwe bekhuluma ngobunzima ababhekane nawo. Sihlobo zami, uma singeloko ukukhuluma sibozithulelana ukuze singayisisi lalelo bandla othi yi-MRP. Ngokuba ungamane nje ukhulume, thina siyabe silalele sithi zwani ukuthi i-MRP ikhulume sithi ngathi kukhuluma nje umuntu oyabe eziphuzumele kumbe oyabe ezidlele inyawo ezakhe njengoba nje egoli lapha kulabo nyawo bathandekayo. Lesi sikhathi ngesokuthi sithanda ukuthi endlebeni zethu sizwe ivangeli lepolitiki elilesisindo. Alikho ibandla engizokhuluma ngithi ngisekela lona, kodwa ngisola nje ngabafowethu indlela ababeka ngayo izinto. Hhayi, omunye namhla uthi ekhuluma uma kade ngilalele namhla mhlaka 6 uthe i-MRP izobisa imali ethengayo imali levalu. Izoyibisa ngayiphi indlela njengoba i-MRP ayikhulumi ngopresident, ikhuluma ngama-MP nangama-councillors. Kusho ukuthi labo bantu babazosilethela leyo mali abakhuluma ngayo na. Ngiyabonga bathendekayo, ngithela minje ngingikhulume kancane ngibhekise kubafowethu ngendlela ababeka ngayo izinto. Hhayi, mina kalikho ibandla enza thi ngiyalilandela ngaphandle kwendisola yensola izanu le-MRP le. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani ku-Studio 7. Mina ngile problem sinengemthwakazi kakhulu. Into engikhathaza ngemthwakazi sikhuluma ngokuvota nesikhulu, then sikhuluma ngokuthi bafuna ukuqomilizwe nini, because ama-elections esikhuluma ngawo thina kwa next year, wena bafuna ukwehlukanisa isizwe phakathi nini? Babasitshela ukuthi bona lawo nxa befuna ukuhlukanisa isizwe bayifuna ukuhlukanisa nini? Akho ikhomba ukuba tribal for nothing.
Sanibonani basakazi, sanibonani lonke nabalaleli ku-Studio 7. Ngibe ngithi nginsolo encane. Ngibe ngicela lo baba noma ngujaha obekhuluma kube ethi yena abantu bemthakazi bebhema imbanje ekhulumela phezu kwami. Kuqakathekile ukuthi sihloniphane. Mina ngisakhamuzi, ngumuntu omdala njalo. Ngubani owalitshela ukuthi imthakazi igcwele abafana? Mina ngumuntu omdala, so bengicela ukuthi sihloniphane. Njengalokhu i-Studio 7 isitsho ukuthi singabokhuluma inhlamba nokuthukana, so wena ma usuqala ukungithuka lapha emsakazweni kutsho khona ukuthi usuphambanisa. Ngicela ukuthi uzame ukukhula, ma uzokhuluma unake ukukhuluma kanjani labo bani. Okunye okuqakathekileyo futhi unanzelele ukuthi awungazi, ungazathi phakathi komsakazo mina abantu bemthwakazi babhemisa. Ngiyakukhuza futhi ngicela ukuthi ma le message izofika kuwe lapho unanzelele futhi ama steps up. Ubonge basakazi, ngithi ngikhuze lo okuphalileyo angingamazi lo ukuthi ngubani okhuluma izinto angazazi.
Kubalaleli be-Studio 7 labasakazi bethu labasakazi izindaba ezinhle kakhulu, ngicela ukuthi ngike ngincedise abantu bonke nje, ngingakhethi ukuthi ubani, ungwaliphi ibandla, ungwaliphi ibandla, ungu-neutral ongelabandla. Into enginanzelelo, ake sihlonipheni imphefumulo yabantu kuqala. Sihlonipheni imphefumulo yabantu abayiphefumulelwa nguNkulunkulu. Ukukhuluma ngomunye umuntu amagama ayesabekayo ngiyakuphathi ezomba ngazwe ezecine ngena enkingeni yokubulawa, usukuzuzeni laphana kawutshawa luvalo yonisubulela umuntu wena ngoba ngokusukela ezandleni zakho. Amabandla ezomba ngazwe kawasapotwe nje kuhle, usapote lakho likho ulinike izibongo ezinhle ukuthi uzavotela ibandla lami izanu, uzazuza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Uyavotela ibandla lami imthwakazi, uyazuza lokhu lalokhu, sivotela ukubanje. Uyazuvotela ibandla lami triple C, uyazuza lokhu lalokhu. Lithembisa izithembiso, hayi kube lithethisa ziqinise liqamba amabala abantu. Njengami ngilebizo liqanjwa ukuthi uNdebele, nguNdebele vele mina. Kodwa-ke engizazi khona ngaze nithuke muntu, hayi mina ngiyaqondisa nje kuphela njengoba kathi singiyaqondisa. Kulabanye abantu abangani bafunda ukukhuluma, abangani bafunda ukukhuluma, bafuna ukufundela ku-Studio 7. Kuyazila, kulunganga, kakulunganga. Komenti ibandla lakho, ugovernmenti bandla lakho angazi uzwe lisolwa izani uPF yasolwa ele 42 bayisola abantu ngakuthi silocala kuyisola izaphu yayisolwa iMPMDC kikatshangira yayisolwa akulabantu elingesaba ukusolwa kanti abelingelinjalo elingasolwayo ngiyabonga ngale ngalamagama lawa ngiyabonga kakhulu
sanibonani 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 ninjani estudio ninjani ku studio 7 ngicela ukuphawula ngalolu daba olwenzakala ezweni lakithi laseZimbabwe ngodaba lolu oluka nanga ukuthi ubhizi ubopha abantu bakithi baseSindebeleni ubhizi ubopha abantu bakithi baseSindebeleni laba beMara kahle kahle yena vele into angayifuniyo yithi thina abantu baseSindebeleni hayi lolu daba lolu ngicela mhlambe lungathi abantu beke belubhekisise kahle la lolu daba nalabo abasupporta uMnangagwa labo laba abamsupportayo ukuthi kahle kahle bona babona kuyinto eright ukuthi abantu ngendlela abahlukunyezwa ngayo abaseSindebeleni kungasaba laba abaseSindebeleni kuphela laba nabanye laba abe-CCCC hayi umbuso kaMnangagwa ngakwalo ngathi umbuso obusa ngesandla sensizwe ngathi umbuso obusa ngesandla sensizwe kuba abantu baseSindebeleni bavubona bakunanzelele lo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ekuqhubekeni kokuthoniswa kukamnumzana Donald Trump ngecala lokutshotshozela mvukela ekudale le-Senate, omunye wabacebisi bakaTrump umnumzana Steve Bannon ukhangelelwe uzinikela emapholiseni lamhlanje phezu kodaba lokuchaphaza imali eyabuthelelwa ngabalandeli bakaTrump eyokwakha umduli womngcele weMelika lele-Mexico. Lokhu kuthiye uTrump esenkingeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Ukhetho lika 2024 between uDonald Trump lo mongameli welizwe kungani thiwa kuzahlupha lapha ngoba sesibona ujudge weFlorida nanto asengenele indaba yangkhona bengivala amanye amaphepha ekhuluma esithi wona ujudge lo onike former president Trump ireprieve yokuthi adinge umuntu ozakhangela amadocuments athathwayo from his home. He was not supposed to do that. So sizabona ukuthi indaba le izahamba kanjani ngoba sibona futhi iJanuary 6 committee isiqhubeka phambili ngomsebenzi owe-investigate ukuthi kuhamba njani. So khonapho kungaphuma ngendaba zona lezi zikaTrump angiboni mina ngo-2024 ekhona.
Ubona uJoe Biden enganqoba yini kukhetho olulandelayo ikakhulu nxa singathi umnumzana Donald Trump layo uyabencintisa ubona ngani ngibani ongancintwa phakathi kwabo bobabili
ngoba of an indictment or accuser of gross misrepresentation of the office of the president ngo-2024 asazi ukuthi kuzohamba njani ngoba sibona abantu bangama-democrats labo sebekhuluma besithi umongameli uBiden ngathiwa sekhulile kumele la ahlale phansi badinge umuntu wesincane owesifana u-vice president wakhe agijime lalelo laleyo ndaba ukuthi abe ngu-president. So akathese u-2024 usaka China silama midterm elections abuyayo lapha ngo-November sizabona ukuthi azahamba kanjani and those will determine ukuthi mbani yabe khona 2024. Ngiyabonga.
Hayi, lati siyabonga. Lo ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni ekhona pha kwele Melika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi yiso esingasavumi ukubana siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-ibheji likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni we-Midlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo kakhulu abe-CCC bayancitshwa ukudla ukwabelwa abaswelayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.